sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 Hlolanja 2023 ngugeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Isikole yethu siyaqhubeka sikhula, lama areas azoqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina mthela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale.
Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali ezigoqela ibhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank lezinye.
Ngabuya futhi lakho kwazonidlidlidliza ngapha kwandidlidliziwe okulamanxeba la amabi khona la. Nakho ngabona ukuthi lapha toilethi vele kwasokufunga undonsa. Ngakho finyelela futhi emlonyeni khona pha. Kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini.
Owesifazana oleminyaka engamashumi amahlanu lantathu yokuzalwa 53 uphephe kufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uKana elusulu emangweni weLupane. Ugatsha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olweZimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali. Lezi nhlanganiso zigoqela ibhanga lomhlaba iWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank, kanye lamazwe alitshumi lasikhombisa abumba iqembu elibizwa ngokuthi yiParis Club of Creditor Nations. Injongo yalumhlangano ngeyokuxoxisana ngezimali ezakwelediswa iZimbabwe ezilokho ezingakabhadalwa. Lenhlawulo okwakumele iphiwe abamhlophe abasuswa emaplazini. IZimbabwe isileminyaka edlula engamachumi amabili yamiswa ukukwelediswa imali zinhlanganiso ezinjenge International Monetary Fund IMF lezinye ngenxa yokwehluleka ukubhadala lezo zikwelede. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezomnotho.
Kuzathatha isikhathi ukuthi kulungiseke ngoba isikweletu esinaso yinkalakatho yesikweletu. Isikweletu lesi sidlela katshana kubo 2000 uhulumende esehluleka ukubhadala isikweletu esasikhona ngaleso sikhathi. Kodwa sibona ukuthi uhulumende waqhubeka ethatha ezinye izimali njalo kule ndaba le yokuthi kumele bacompensate ama-white farmers kumbe abalimi labana ama-white. So uzabona ukuthi isikweletu yethu siyaqhubeka sikhula, lama areas azoqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina mthela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale isikweletu lesikhathele.
IZimbabwe yaziwa njengelizwe elinothileyo elilabogolide odayimani lokunye okunjalo. Kuyini okusehlulayo ukuthi sibisele imali zona esazikweletayo?
Owaqala ukuthi liqiniso sibile ukuthi ama-minerals lawo amaningi kakhulu, kodwa asikabi le ndlela yokuthi bekwazi ukuthi lama-minerals amaningi okungakanani. Asikabi le-geological survey ezositshela ukuthi phansi laphana kulama-minerals amaningi okungakanani. Okwesibili ukuthi kule corruption nenkohlakalo eningi kakhulu kundaba le yama-minerals, okuthi igolide okhuluma ngalo lama-diamonds aphuma lapha eZimbabwe singakwazi ukuthi uhamba kanjani, uthengiswa kanjani. Usakhumbula ubaba uMgabe futhi ubecabanga ukuthi ngaleso sikhathi iZimbabwe yalahlekelwa nge-$15 billion dollars from ama-minerals. So kusitsho ukuthi kunenkohlakalo eningi kakhulu okumele ilungiswe ngenxa yokuthi singaba nenzuzo from ama-minerals.
Kuzafa kwalungiseka yini konke khonokhu ngoba okwamanje ama-areas ulwazi bathi aku 6 billion njalo isikolede okumele basibadale siku 14 billion bazakwanelisa yini ukukwenza khonoko umhlangano lo mhla ka 23 uyabungwani nxa sikwazi ukuthi asenelisi ukuyibisela leyo mali
asiphumelane egcekeni lapha sitshela neqiniso ukuthi umhlangano wamhla ka 23 awungeke ulungise bonke okusihluphayo khathesi indaba ekhona ukuthi umhlangano lo engxenye udenze ukuthi kuqale ukukhulumisana phakathi kwe-World Bank le-IMF neZimbabwe kodwa umhlangano owamhla ka 23 ayisiwo umhlangano ozalungisa udubo lweZimbabwe ngoba udubo lweZimbabwe ukuthi sisebenzisa njani izimali esizitholayo from ama-minerals esizitholayo from i-economy yethu njalo singakhulisa njani i-economy yethu yilo udubo esilalo njalo angibona ukuthi umhlangano lo uzasincedisa ukuthi silungise wonke ama-problems esilawo khathesi
umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezomnotho esixoxelaye ekobulawayo owesifazane oleminyaka engamachumi amahlanu lantathu yokuzalwa 53 uphephe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uGana elusulu emangweni welupane Unkosazana Tholiwe Moyo osesibhedlela sempilo kobulawayo kwamanje ulwisane lengwenya le izama ukumtshonisa phansi emanzini ehloko zamakhala yazi yamekela waphunyuka kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda
Umamoyo uwele umfula uKana ehamba nodadewabo kusihlwa kungolesithathu weviki ephelileyo bengaqhize qhakala umamoyo landisa ngokwamehlelayo sephakathi komfula
lengisingweni senyi donsa kulesa sandla lesa sika left ngapha ah laba abanye bathi kona kuthuthi kulomuntu osesijikijela ngimene ngibena osesichaya usisome ngihamba la yelo omkhulu wayiphambili wathi kuthuthi kulomuntu osijikijela ngoba mina ngangizwa senhlaba umkhosi vele ngithi my lord my jesus save me
umamoyo ukhiqane lalingwenya enzikini yomfula imbambe ngamazinyo ayo
ngabuya futhi lakho kwazonidlidlithiza ngapha kwandidlidlizizo okulamanxeba la amabi khona la lakho ngabona ukuthi lapha too late vele kwasokufunga unidonsa ngakufinyelela futhi emlonyweni khonapha kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini ngagaqa-ke lapho lo mzimba lawa wawusavuma kodwa kuthenzeni laphana ngathi daca ngobuye sisibambanizama ukunidonsa sebenidonsela khatshana ngalo ukuthi kungandilandeli sebethole lo godolo lana ukuthi bakutshaya nxa kungandilandeli inja yethu yangikhaya enkulu yayisilandela emuva kwahle kwayitshaya lana kwahle kwagelisela indlala yayo khona phaa
ingwenya le imlimaze kwamagama amamoyo amanxeba alawo ayesabeka
ngilimele kakhulu esandleni sokunxele asibambe siqhamukele isandla ngilimele emlenzeni lo okaleft kodwa wona ungcono uyanyathela umlenze ka-left lo kodwa lenxebe elikhulu sibili kusosithi umlenzo oka-right kukhwela kusiye sibonu lapha yolimele kakhulu ngiyabonga okhansila bami babuye bazombona MP bamasithole ba-women's league babuyile bazombona omama bashuda lami khonapha amapikitsha banika isipho esimangalisayo sama-fruits
ekupheleni komnyaka ophelileyo ingwenya yabamba yabulala umnumzana majaha ndlovu wesilobela usiphatho ndlovu indodana kamuyi ulandisa ngokwamehlelayo
kwaba kubi kakhulu ngomnyaka ophelileyo lapho esasithiya inhlanzi lobaba esifuleni ugwele ubaba wawisela ingwane yakhe by mistake emfuleni waseyeqela phakathi ukuthi ayidobhe wahlaba umkhosi kanye nje kanti sebanjwe ingwenya yacwila laye phansi ngamemeza ngihlaba umkhosi kodwa angitholanga muntu ngabona amanzi sebomvu igazi ubaba wadliwa kanjalo ingwenya wafa kabuhlungu
ukanti umnumzana Good Enough Siyansundu webhinga uthi ngenyanga kalwezi nyakenye waba lomnyama omkhulu kodwa ubonga impilo
ngagijinyiswa zindlovu ngase ngisiqela emfuleni ngomlibizi ngapha ebhinga ngithe ngisaswima ngezwa sengibanjwa into enganiyensimbi kanti ingwenya ngalwisana layo ngifaka isandla sami emlonyeni wayo ngasizwa ngabanye abangena logudu bayitshaya yangekela yabaleka ngalahlekelwa lunyawo olwadlithizwayo ingwenya le engokonga impilo lanxa sengiyisili.
Kulezi nsuku izulu liyana kwamagama eZimbabwe, imfula emnengi igcwele. Usikhuqa mfundo solwaye ngwenya uthi abantu bemaphandleni kumele balimuke nesikhathi lesi sezulu.
Kwabantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze bangena emfuleni ngoba ingwenya ziyaluma sibili ziyabulala, njalo imfula iyakhukhula abantu ibulala abantu. Yikho likunanzelele khonokula nxa umuntu ejahile engazwangena umfula uchitha amanzi, ingozi embi kakhulu. Xa umuntu usethe walunywa ingwenya njalo waba lenhlanhla ukuthi ayiphunyuke, izinyo lakhona liyayenza ukuthi umuntu abe lobomvu. Yikho abantu uthole ukuthi babe sekumele ukuthi bakilinwe izilonda lezo ngoba ziyabe sezibola.
Ababona ngenyamazana zasendle Parks and Wildlife Management bathe ingwenya zikhokhela ekubulaweni kwabantu kweZimbabwe, zilandelwa zindlovu. Okuna kwezulu kakhulu sokusenza inani labahlaselwa zingwenya bechapha imfula liqanse lalo elizweni. Ngimele Studio 7, ikamramu yeza Jesus Banda.
Gacha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olwe Zimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Lolu gacha lunxusa abantu ababulawa ngamehlo kumbe ababona buvila bana ukuthi baye lapho oluqhubela khona inhlelo zalo endaweni ezifana le Victoria Falls, eNyanga, eManicaland lakwezinye indawo ezichiyeneyo eMashingo. Victoria Falls uhlelo lolu luqale mhla ka 13 kulinyanga njalo lugqitshwa mhla ka 17. IZimbabwe Council for the Blind ithi baningi abaya esibhedlela se Victoria Falls lapho iqhubela khona inhlelo zayo ukuyadinga usizo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi kuleli dolobho i Victoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo, yena othi bayalujabulela lolu hlelo.
Uhlelo lolu lukhona eVictoria Falls liyenzakala. Umqhafazo uke wabakhona wathunyezela esingathi kuma social media njalo lendaweni ezichiyeneyo. Okunjengokuthi abantu beVictoria Falls bayakwazi lokho ukuthi kuzabe kulabantu amadokotela amehlo azabe ehlola enceda abantu. So thina sithi kuyinto enhle, ikhisimusi iza kanye ngomnyaka. Njalo uhlelo lunje imali ubuya thina singelani. Singelazimali ezisingazibhadala sithi izakhamizi ezihlutshwa ngamehlo kusamele ziye khona. Siyakwazi ukuthi amehlo yinto ehlupha abantu abaningi njalo kusenza ukuthi i-economy yethu yeZimbabwe iyancedakala ekulithini izisebenzi eziqhubeke zibe semsebenzini zisenza umsebenzi wawo njalo zithola inzuzo ngomsebenzi. So sithi akumelanga kube labantu abazaba lohlupho lwamehlo isikhathi sabo singakakwani.
Ukukhona yini ongakutsho Moyo mhlawumbe kulabo abahlutshwa ngamehlo ekade bengakezwa lutho ngalolu hlelo?
Siyaloyisa ukuthi umuntu wonke ose Victoria Falls ozwa le message ikumbe lo umlayezelo kusamele ekhona esibhedlela eye clinic ukuthi behlola amehlo. Laphana ke bayabethola njalo usizo olunenge, kungabe kuyindlela zokuthi kusamele bephathe njani amehlo kumbe begcine njani bezigcinele njani ukuze bengaze babulawa ngamehlo. Njalo balalo usizo esingathi i-expect information abayengayinikwa ukwenzela ukuthi bengaze baba lohlupho lwamehlo. So uhlelo lolu nkomo siyalumukela, silwamukele ngezandla zombili. Siyabonga njalo ekuthini akulamali ekhutshwayo lapho ekusizweni lokho. Ukufana njengokuthi iVictoria Falls yakwazi nje ukuthi ike yaba affected ngenxa yeCovid ipandemic edlulileyo le eke yahlupha inani lenzuzo yaphela eFalls, but ke okamanje sokungani sokungcono njengokuthi njoba kathesi izakhamizi zeVictoria Falls zithole uhlelo olunje lungathwa alubhadalwa kusamele kubaye esibhedlela bengcedwa bethole usizo.
Umnumzana Kelvin Moyo ngumgcini sihlalo enhlanganiso yemela izakhamizi zeFolosi eVictoria Falls Residents Association. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. isehlakalo sokudubulana okwenzakale ekolitshini eleMichigan State University ekhonapha eMelika sitshiye abantu abathathu befile kwalimala kakubi abahlanu kubika amapholisa aleli kolitshi onakekelwa ukuthi nguye ongabe eqalise lokhu kudubulana owesilisa oleminyaka engama-43 ubikwa etholakale efile ngamanxeba okuzidubula abeqembu labahlamuki abalwisa kwele DRC abe-M23 babikwa beqhubeka behluthunelwa umhlabathi esigabeni sekhivu osokudale ukuba inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza babalekele imizi inkokheli yalesi sigaba ibika ukuba inkamba yeziphepheli eye-Lavert isigcwele ukwedlulisa amalawulo ngabantu ababalekela ukungahlaliseki okusesigabeni esenyakatho yelizwe.
South Africa ngafika ngo-2008 kodwa ngibengihamba ngisiya ekhaya leke ngihamba ngabo-December lami njengabanye bengihamba nje.
Wenzani khonapho kwele South Africa?
Hayi mina ngisecurity.
Esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Thulani Ndiweni ongelamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa.
South Africa ngafika ngo-2008 kodwa ngibengihamba ngisiya ekhaya leke ngihamba ngabo-December lami njengabanye bengihamba nje.
Wenzani khonapho kwele South Africa?
Hayi mina ngisecurity, ngisebenza i-security e-South Africa. Ngisebenzele Kempton Park duze lase-World Tambo Airport.
Ujova njani khonapho?
Hayi khona kunzima ngoba ma ungala maphepha bakunika leyo mali nje yokuthi udle ubhadale irenti ugibele kuphela ngoba ma ungala maphepha vele akulama-rise ngazi buya imali yangikhona ishota awu-complain so kunzima. Kunzima kakhulu kakhulu okuphindiweyo kakhulu vele.
Awula maphepha okusebenza khonapho aweZimbabwe exemption permits? Awulakho khonokho?
Amaphepha e-security, i-security ine-certificate sayo. Ine-certificate sa-security. So ma ungala certificate ngoba ino-A, D, D, E. So ma ungana maphepha ayo straight bayakurobha ngoba kulalapho ozokomplaina khona.
Singathi kodwa ukusebenza khonapho e-South Africa ulawo ama-permits lana aweZimbabwe exemption permits?
Hayi mina ngithathanga nginayo.
Ye, akutsho ukuthi nxa ungelayo kusebenzeka njani manje?
Ah, kusebenzeki khona sebeleke sivikana labo mthetho sivikana nabo kuphela kusebenzeki kunzima. Sesikhulekela nje ukuthi sithi abantu mabengavota kahle lonyaka, hayi singabuyela sibile kha.
Siyabona ukuthi kulabantu abaningi eZimbabwe abasebenza bengela maphepha. Pho bagcina besenzani? Usiqinise usebenza njani nxa amaphepha ehlupha kangaka?
Ah, kusebenzeki kahle nje kungena khona lokho nje ukuthi umuntu engakubiza ethi ngicela uzongenzela lokhu uyahamba uyokwenza kodwa kube ukuthi ukunika leyo mali yena ayicabangileyo ukuthi akunikise ngoba awulakucomplaina awula nto ongayenza. Yikho ngisho ukuthi lo nyaka nje abantu uma bengavota kahle shuwa singajabula njani.
Wena awusoze uyevota yini?
Mina isifiso sokuyavota manje inkinga yami nginomfazi so umfazi le ngane encane ene-1 month, 2 weeks imembhekayo lo mntwana nomfazi so ngoba imali yami kahle ayifikile 4,000 so kunzima ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiye ekhaya kodwa isifiso sami ngifisa ukuhamba ngifisa ukuhamba ngenhliziyo yami yonke kodwa kunzima ukuthi ngiye ekhaya ngitshiyela abantu bengadli lutho.
Pho-ke nxa uhola imali encane kangako uphila njani khonapho mfowethu?
Ah, kudliwa wona amakhabishi nje lamagwili nalokho ukuthi lami mami ngithenga hola ngaleleyo langa songukudobha nje kungamaphisi khonalokho emashopu ukuthi silale sidlile. Akhona kunzima impela kunzima abanye khona vele abasebenzi so eyi kunzima kakhulu kunzima kakhulu akunzima.
Manje asithi-ke uholile lamhlanje imali le oyiholayo ukuthatha isikhathi esinganani ingakapheli pho ngenyanga?
Ngoba kahle kahle mina kule imali yami ngoba ngicabanga ukuthi imali yami mayingihole kahle iyabe ikhonapho kubo 3.5 sengivele ngithathe 2,000 nginike umama kube ukuthi uyenza ukudla kwakhe lokulokhu uza lokubona imntwana then 1,000 rand iye kumastanda kube sokusala maybe 500 leyo iyenza ukugibela ngayo lokho okunye hhayi ngisakhona ukukwenza. kumele kuphele kanjalo.
Ye, valelisa uZulu ubatshela abantu ukuthi impilo kwele South Africa imi njani.
Ya, impilo yala South Africa inzima kakhulu kakhulu kakhulu. Uthi esithi ngabe nje abantu bangavota kahle 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 kungaba ngcono. Okwamanje kungathi sesengcononyana. Ngicabanga ukuthi yabona uma kusithi June, May, ngoba kubo May, June, July. Ngicabanga ukuthi vele kuyathi kunzima kakhulu ngoba la maphoyisa ngicabanga ukuthi azobe sengena door by door. So kunzima okwamanje kunzima. Uma sibona nje kuzoba nzima kakhulu vele ukuthi ngabulayo angiboni ukuthi kube kulo muntu okhona ukusebenza. Ngiwe ukungakhona. Ngoba ama-permit nje angathi azophela kubo June, July khonapho. So kuzoba nzima kakhulu ukuthi ngisiya le phambili abantu bekwazi ukuphila. Ngoba ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi bazobe sebefaka ama-volunteer ngilogishi ngelogishi ukuthi bebone be-mount ukuthi kula mazimbabwe abahlala kuphi. So kuzoba nzima vele kakhulu.
Lo ngumnumzana Thulani Ndiweni odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inani labeZimbabwe abasemajele kwele Botswana libikwa liqonga okwethusayo eminyakeni edluleyo selingaphezu kwamakhulu ayisithupha 600 kulabo kuza abadlula amakhulu afica mine mbili 800 iningi liyizizalwane zeZimbabwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo okhangele ngezemajele kwele Botswana umzana Kahiso Musi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi inani labo kuza abasemajele kwele Botswana liqongile eminyakeni osanda kudlula. Ngemva kwesikhathi lapho inani ekade phose lime ndawonye eminyakeni emibili esanda kudlula kube lontshintsho ngomnyaka ka-2022. Lokhu kungabe kubangelwe ukuthi ngomnyaka ka-2020 lo-2021 umkhuhlane we-COVID-19 wabhahile ungela kuhamba-hamba okuningi. Kodwa uMusi uthi abo kuza abekade bengamakhulu ayisithupha sebedlula amakhulu ayisifica munembili 800 abeZimbabwe bona bangamakhulu ayisithupha lana 601 beqonge besuka kumakhulu amahlanu lasikhombisa i 507.
That during the 5-year period in question, the number of prisoners has been reducing for both citizens and foreigners. In summary,
eminyakeni emihlanu sibona ukuthi inani labantu abasemajele abakithi kanye labo kuza liyalisehla. Kodwa eminyakeni odlileyo sibone ukuqonga kwenani labasemajele kugoqela labo kuza.
Umusi uthi emajele eBotswana abafikayo bavalelwa ukhangelwe isisindo samacala abadalayo.
The prison service classifies prisoners and assigns certain category classes of prisoners to different prisons in accordance with the regulation.
Asibafanga sisebenza imithetho yethu yamajele kusiya ngokuthi badale amacala anjani. Lokhu kwehlisa ukuthi umemetheke ubukliwi kwabanye abaziphethe kuhle.
AbeZimbabwe kwele Botswana bafana lomzana Dumezwe Ncube bathi noma inani labe ekhaya liphezulu emajele lokhu akumangalisi.
Yeah, it's of concern ngoba uma ukhulunywa ngecrime ama number phezulu ama foreigners adala amacala ngapha ngabantu bakithi abavela eZimbabwe. Amacala lawo sikhuluma ngeborder jumping kumbe illegal immigration. Yithi lapha iningi labantu yithi abantu beZimbabwe. Lokhu it's a reflection nje yezinto ezenzakala ekhaya eZimbabwe okubangela ukuthi abantu becine bebalekile emazweni afana njengeBotswana.
Umnumzana Andreas Sibanda ohlala eHabron laye utsho umbono phezu kwalolu daba.
Ukuphela kwenani lezibotshwa ezivela kwele Zimbabwe ezigcinwe lapha okugcinwa khona izibotshwa lapha eBotswana kutshengisa nje isimo esisekhaya ngoba ungananzelela iningi lama-foreigners alapha abavela eZimbabwe belethwa isimo esingamanga kuhle, belethwe isimo esingamanga kuhle. Bafica beswele ukukwenza lapha, nxa sebeswele ukukwenza okuba khona ukuthi bagcina besona obetholakala besendaweni ezingavunyelwayo besenza into ezingekho emthethweni.
nyakenye eleBotswana lathi liyakhathazeka ngokuqonga kwamacala adalwa kakhulu ngabeZimbabwe labeSouth Africa besebenzisana lezizalwane zeBotswana. Amacala abhahe kakhulu ngokuntshontshwa kusetshenziswa umpopo, imoda ezithwala imali zizo ezihlaselwa kakhulu. AbeBotswana basemajele bona bangaphezulu nje kwenkulungwane ezintathu i-3000. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Kapteni weqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi uCraig Irvin uthi kukhona abakufundileyo njengeqembu loba nje benqotshwe kabuhlungu liqembu leWest Indies emdlalweni wesibili ohlobo lwetest. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kupheleni komdlalo wesibili ohlobo lwe-test abawudlalela iqembu lesihlengene le-West Indies bona ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-innings lama-run amane. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Irvin utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba basoze belahle imbeleko ngokufelwa kodwa bazasebenzisa lo mdlalo njengesifundo ikakhulu kubadlali abasakhulayo.
Ngakhanyela indlela u-Innocent Kayachaye ngayo ibhola waphinda njalo wajika ngayo lapho athethe khona ama-wickets amahlanu ukudibanise lendlela uBrandon Mavuta yena oyowe ngabili yeqembu kwesikhathi eside adlale ngayo le ndlela iqembu elisidlala lalo eleWest Indies elidlale ngayo ikakhulu kusigaba sakuqala. Uzananzelela ukuba kunemi esingawusebenzisa ukuthuthukisa ukudlala kwethu njengeqembu kumdlalo ezayo.
Ukapteni weqembu leWest Indies uCraig Brathwaite laye uvumelane lo Irvin ukuba iqembu leZimbabwe lilakho ukuthuthuka kakhulu kwelizayo.
Ngibona kusasa enhle uqembu leZimbabwe ngoba labadlali abaningi abasakhulayo kumele iqembu lelidlale imidlalo eminingi yohlobo lwe-test ngoba kufundeka lula nxa bedlala. Abadlali bakweleZimbabwe balesipho sokudlala umdlalo kakhilikithi kodwa kuza kuba nzima nxa bengadlali imidlalo eminingi yohlobo lwe-test.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama uthi yena indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo ikakhulu emdlalweni wesibili ikhomba ukuba usasemkhulu umsebenzi okumele wenziwe yinkokheli yeqembu yokudinga abadlali abalohlonzi.
Iqembu lama-Chevrons litshengisele ukuthi alila depth ikakhulu kulabo abachaya ama-batters emveni kokubana linqotshwe eWest Indies emalangeni amathathu. West Indies yena ibethe kanye kuphela iZimbabwe yona in two innings yehlulekile ukufica isquare chaya West Indies. Abafana bethu abe-A-side labekade sisithi yibo esikhangelela ukuthi in future yibo abazathatha over from kulabo abadlala kathesi batshengisele ukuthi abakabi ready kwi-international cricket.
Iqembu leZimbabwe belingela abadlali ababalisa uSean Williams, uSikhanda Raza, uRyan Bell kanye loBlessing Muzarabane kwimidlalo yomibili elidlalele leWest Indies enkundleni yeQueen's Sports Club kobulawayo. Umdlali oke wadlalela iqembu leNgilandi uGary Balance yena odlale indima enkulu ukuze umdlalo wakuqala uphele zingutshikilobhanqa laye ukhuthe umdlalo wesibili ngoba enyezwa kuhle. Umdlalo bekumele uthathe insuku ezinhlanu kodwa uhle waphela ngemva kwensuku ezintathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabeZimbabwe abese South Africa abangelangwalo eziphelelwa isikhathi sokuza sokubavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngonhlangula. Ngehlukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali ezigoqela ibhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank lezinye. Owesifazane oleminyaka engamachumi amahlanu lantathu yokuzalwa uphephe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uKana elusulu emangweni weLupane. Ugatsha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olweZimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.